Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hore. I-Commission ebona ngezokhetho e-ZEC iba lo mhlangano lentathe izindaba isethula ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Kubhalisa abantu abangama-23 ukhetho lokudinga umongameli ekuhlaleni kwedale le-Nominations Court izolo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezethule ukukhathazeka ngobuningi babantu abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli ekhethweni oluzayo. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders, uMadinda Ndlovu, uthi yena akelisabi iqembu le-FC Platinum ngoba abafana bakhe bedlala ngcono nxa bedlala lamaqembu athanda ukubaselana ibhora. Kuhlelo Woza Woza Friday, lamhlanje sinomculi uBekezela Nkomo. Ku-Livestock lamhla sikhangela ukwanda kwababhalise ukuncintisa kukhetho lalonyaka lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansila. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 9:09 a.m. 4930-15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.